Ekhuluma emhlanganweni obuqoqwe ngenhloso yokuthola imibono yabadabuka eZimbabwe abasemazweni ngendlela abafisa ukudlelana layo nohulumende wabo ekhaya. Ujamisa uthe abasemazweni baqakatheka kakhulu ngoba yibo abaphilisa izimuli njalo baletha imali eningi elizweni.
Niyazi iningi lenu liyathandabuza ukuthi izinto zizantshintsha. Isifikile inguquko linye lami ukuzayo ekhaya.
Uthe kuqakathekile ukuthi emthethweni ophethe ezobudlelwane bukahulumende labasemazweni kuqoqwe inhlobo yamabhizimusi avulwe ngabeZimbabwe emazweni ukuze baphiwe ithuba lokuyasungula lawo amabhizimusi ekhaya kungenamigoqo. Uthamisa uthe lowo mthetho kufanele uhloniphe ukuthi iningi labeZimbabwe laba bafike bathola imisebenzi etshiyeneyo emazweni abakiwo okungamakhono iningi lawo adingekayo ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Uthe okunye okuzalwelwa libandla lakhe nxa lingangena embusweni ngemva kokhetho yikuthi izwekazi le-Afrika lisebenzise imali eyodwa ukuze libe namandla njalo lithuthuke ngokugcweleyo. Hathi intuthuko yamazwe amalutshwana kuphela. Abangenelo umhlangano iningi labo obekungabasekeli bebandla le-CCC bemukele ngenjabulo ukulungiswa komthetho ozakwenza ube lula ukuthi baphatheke ekuthuthukiseni iZimbabwe. Unkosazana Thabisile Ngomezulu Ncube, omunye wabangenela umhlangano njalo umqondisi wenhlanganiso ye-Focus Africa International, uthi into yakuqala okufuze imiswe ngamapasipoti nxa umuntu esethekelela elinye ilizwe le-Afrika.
Ngoba indaba yamapasipoti yiyo eyenza kube ne-dissing of you are a foreigner, you don't belong here. Kanti-ke thina velesi siphuma esikhathini esidodwa, siphuma edlozini elilodwa. So why kufuze sibiza ngama-foreigners? Why kufuze ngibe ne-passport or i-visa ukuthi ngiyegana kodwa ngise-African sekhaya?
Abanye bathe bafuna ilungelo lokusa ekhaya umnotho wonke lezinto abazithole emazweni kungelamthelo abayibhadalayo. Abaningi bathe bafuna ukuphiwa ilungelo lokuvota besemazweni. Umgcinisha lwebandla le-CCC kwele-South Africa, uMnumzana Trusty Ndlovu, uthi ukuza kukaMnumzana Jamisa elizweni leli sekuthiye iningi labantu sebezimisele ukuphatheka ekhethweni oluzayo.
Uyazi abantu ba-motivated, abantu bajabulile, abantu imimoya, abanye bathi kungathi bephuzelwe, kungathi kungaba kusasa ukuthi bahambe bayovota. Ukuza kwaka-president ukukhuluma ukuvela kwakhe nje into bebangayilindelanga.
Uzamisa uthe abangabhalisanga bakhuthaze imuli zabo ekhaya ziyevotela ibandla lakhe. Uhambo lwakhe lolu uThamisa uqhube eminye imihlangano wasekuphindela eZimbabwe. Yona le-7 eJohannesburg kwele-South Africa, inguThuso Khumalo.